ezvungu kwati zvese tovana kusara tichi kuti vunandi dziyazenzera tisara tikavada vazenzera uvunandi asimelere kuenzera omumwe muntu mobapera tina silenkokeli emva komunanga kositengisa kuti mina mfuna lenze so silandela voyikho asikhethi upresident wezimbabwe vava munanga kuya khuluma ukuthi akula muntu ozafa ngendlala ezimbabwe as long as yene khona lo mbuso wezanuthiyeka akusoze kube nendlala okhethwayo kuthi uyakhethwa nguye ozikhethayo ngithanda ukwenza lokhu kube sisubala nxa kuthiwa umhlangano ubizwa hamba emhlanganweni ngiyaphinda njalo nxa umhlangano ubizwa hamba emhlanganweni uye kuthi kuthiwani ungabobuya ukudla sokunikwa ngoba abanye bathi bebhalise kudala ngena umhlangano lonke uvule indlebe ulalele ukwenzela ukuthi lawo bekhonayo ebunandini lobo obubuyayo ungasala ungahambanga emhlanganweni nxa abantu sebeholise ubethu uhambe usithi awuholanga ngoba uyakhethwa asikhethi thina kuzane u-p f f wonke umuntu silandela inyathelo elikhulunywa ngupresident ukuthi umuntu wonke kathole ukudla mina njengo-m p wakhona u-omega sane ngithi mina lo othi uncitshiwe okabhalwanga yena ekwazi ukuthi ahambanga emhlanganweni lapho kubhaliswa khona kulo dubo nxa usithi kulo mntu enye ukubhala ngokuthi wena ungelinyela ibandla hhayi ayisilo kuqiniso lelo khuluma sibone ukuthi uncishwe mbani njani wonke umuntu uyasuthela wakhona okakhethi sibongele uhulumente onika abantu bonke so akula muntu osendlaleni okuhluphayo nje kuphela esikwazi sonke ngamanzi eyiwe ngiwasebenza kakhulu ukuthi izibholane zisebenze ezingakwazi azisapha umanzi lapha lalapha into esiyayilungisa lezo ngesikhathi se-covid kumele sigeze izandla kodwa silanzi yinto engiyilungisa kakhulu okunye asizincedise nini bakithi amatolatolatolatola asincedisanini lamsembuyavela uhulumende sibambisane ngendlela zonke esizenelisayo indawo lesiphila kuyo ngeyethu ayisiyo omunye umuntu ngeyethu hamba nababusi ukuthi impilo ibe nhle kulula lokho ngikhuluma njalo everyday bantu bevuko
khona ngapho ku-constituency yakho abantu baphila njani ngesikhathi lesi ese-lockdown nja
thina silomongamelo ositshengisayo njengoba lesisazi ukuthi kulo vision 2030 abantu bevuko bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa vision 2030 kuyi abantu bevuko bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutsho abantu bevuko bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshoyo so nxa sihamba sevuku singumntwana womuntu munye asidleni bantu bevuku asihambeni sibambane silandele inhlelo zikahulumente sihloniphe abakhokheli bethu ikakhulu ubaba umnankagwa onguyupresident simnike amadlabuzane okuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu njengoba nalisenza ngiyalibonga vungu and ezimbabwe ngiyalitshothi kule constituency okuthiwa imvungu okumele sibekwazi ukuthi ibambene iyakwazi lapho eyakhona sikanye ku-Vision 2030.